So we see card is in the VOA in the belly.
Livuka njani izulu kandaba onamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhla ziku-1 Ncwabakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edale lephalamende umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Suzan Mhlami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesi zindakobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo le ungabantwana kulokungobokristu akhoafetisifini njengoba ngitshilo besokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibaningi.
Abesifazane bezimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisishiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubathiye belovalo olukhulu.
Kunokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu njalo babaphe izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalele ephalamende umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Suzan Mhlami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMhlami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalotshwa nguMhlami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo uMhlami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMhlami uthi wadlengulwa nguMongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumi lanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapholisa akwele Australia habikwa ecwayisisa lolu daba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxe lesinye isakhamuzi sesizinda umnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kulekwa ngama-shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibodwa bengabanikazi bebutcha leyo. Ibutcha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha ku-Beckert emuva kwebutcha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwayo lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho ku-form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo-form 4 labo ama-local form 4 khonapha bensati begcwala khonapha. Indawo leyo bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingena order. Njalo kuthi ngeva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisini. Kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babantu kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethela amapaper bags ezinyama. Lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizile. Usithi nxa kuya reporta bephongubuya bebuyele. Ngeva kwesikhashana la before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacela sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokudizwa. Bayafika kumphathi we-station, i-police station. Hayi, takwakuzanga kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa. Abantu basesithi hayi thina sesisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo leyo indawo engcolileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo leyo bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela. Indawo leyo ungabantwana kuloku kobuKristu okobu-36 njengoba ngitshilo bekusoku ngena uhamba-hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi lechabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana ezilekile ezi-grade 6 behamba labokhulu abama-50s abama-60s bengakhethi labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ukona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba nomzukulu wakho asokuhlola lokhu na ingasani. So kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngalo ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezo kulungisile kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho since ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawe bevela khonapha imigalo nxa ningasezilungisisa indaba le kuyivala thina esizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sivile bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke sebebaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abaphisilavini ngabantu abathanda ukuxoxa njalo abantu abadangerous. Akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu. Hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahlewa odwa ukuthi evale wahlewa odwa ukuthi khona ethiwa uthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalitshumi labesifazane abalitshumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlule ngulabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlungule ngabesilisa abalithumi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba
manje stradeni wabasesaba ukuthi uzohlangana nomdlengwe sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokukholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengule akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwobeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Nyabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi udlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma esesweko kokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame. Siyacela mpela ukuthi kuzame mpela ezindlela zokuthi kusitothwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ndaba ogatsha lamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asecwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotekeja abasebenza kule migodi kanti ucatshengelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulanga kuleli qula nokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwaleNigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa kulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 07 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi lamuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi eziningi. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole-A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phepha ndaba lithi kulabantu abangamachumi amahlanu lasithoba minambili 58 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula.
Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawakwele Zambia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe eZimtrade iphathise amankampani eZimbabwe angamachumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kwele Zambia kuyona le iviki, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilingelele kubasakazi be-studio service 7 kwi-studio 7 ontungamini inkomo yabo Chris Gandhi. Kulinjani kodwa uhlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingu-Lazarus Kumbo obuya endaweni yakoDupute esigabeni sasedihilo. Ngitakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo. Ngoba mina mbenze ekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le plant bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami ayohlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawumbe usemlageni emlageni kabafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto baza bayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho. Ngingabi mude kakhulu lami, ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu baningi bona emathebeleleni. Njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabi baningi kakhulu njengezinye izizwe. Ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli, abantu abaningi babalekela lapha eGoli, abanye balabantu wabo khona lapha. So into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula. Sikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba lesu nje lokubangula la meva ayini ayizana uPF kungaba into enhle singabambisana. Yabona
salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi. Bese ngikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi hamba le register ukuvota. Alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama-audit izekhi ekuyele ukublokiwini sizana bayabona nje lizwe leZimbabwe selifile. Amatitsha kahola abafundisa abantwana bethu kathesi bafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa date eyi-1. Yabona ngenxa yokuthi utitsha yabe le-stress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari enxa yokuhlupheka khonkyani izekhi yabithatha imali idizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu. Kathesi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekele thonisa icala ke 5 years. Ungakhuluma iqiniso sobuwothi uvalele uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu. Umgabo wakhuluma ngathi munyandifunga and sesimfunga and siyamcabanga umnaka kuthetha ilizwe after 10 days ilizwe selibule. Uthetha ilizwe esandleni kamgabi ijigisi liyi-10 cent namhlanje ijigisi ngekuzwe lithenga eZimbabwe. So umbuso nalena sibe sizama ukuwukhipha thina. So abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalism kwama kwathini thini? No, thina sivukile, thina savuka kudala, yikho singawulandeli khonkyani okweshonalism yabo abasitshela khona. Umuntu walwela ilizwe leli uJoshua Mqabuko Nkomo lama ovethi balilwela ilizwe balibambanisa. So vele ukuthi kuthiwe sibe sesihuma thina sitshela kuthiwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba. Ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ingafi yenzakala empilweni zethu. So thina sihlupheke, thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year. Sibone lathi funa sesisele 2 years siphila ke. So sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balwela ilizwe. So thina sithi phambili ngesisi phambili ngeZimbabwe. So vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu. Singalekha kathethi zani buyele sizothwala nzima. Sihambeni ngobuningi siyevota singadoni. Sikhuthaleneni sonke siyevota. Izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela. Izekhi yona le yabarobha yena lo yabe kuthengwe ngemali. Sikhuleke uNkulunkulu ngelinda ngamtshaye ngesifo. Kubala ama results bese sibhedlela. Ngoba soze thina sibulawe ngumuntu, umuntu oyabe efuna ukusutha yena le muli yakhe khohlwe ngabantu beZimbabwe. Yabona.
Abantu ngeke bekwazi ukuvota ngokuningi. Thina sasebezilonda sizintandane. Abazali sibulawa yibo labantu begugurawunda. Tsholoshe not. So sivotela abantu. Phela mase kubotela sesibonisa ukusaba na namadicela yabe ground asilesabe thina lasifuna labazali koma thina sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa kodwa sina siyavota sivotela abantu phezu kwabazali bethu abafayo labantu bethu abafuthi abafayo asivoti thina etsholo sona dibele sesibulala futhi nabantu bakamnanga kwena yizikhebeni livotisa abantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli thina etsholo sona kanti libuye futhi sizenza konke yanela ukwenza ngo-1980 asilincene sabe futhi
salibona ngosazi njani nalisilethela indaba ezihle ucungamile inkomo Kips Dube labo sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hhayi ngiyalibingelela egama lamoren thuba ngisemadogoni esigabeni sikabhango ndunangobhango ngisamadenga so hhayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hhayi nanti qembu elihle TCCC asambeni olutsha siyeregister siyeregister 2023 sibone nokuthi siyangaphi 2023 same siregister ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siregister sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ayibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole umsebenzi mayothi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ebebekhona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe angathola inhlalakahle lapha emakhaya eZimbabwe
ngike mbulise kini kasakazi we-Studio 7 kanye nani lonke balaleli zomsakazo oyingqungquthela ngamafishane nje ndizenzisithi ukubamba indaba yasematopo leyi singazi ukuthi nami ngizoyiphatha kanjani mina nje isimanga sakhona esokuthi bayayibiza mpela ngothi ngu-ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba kungaphi ngokuthathwa nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngowadi bani lingenabantu lingenakhansela njalo uAngiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele like limhluze naye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi umalulwane oligundwane kakwazi ukuthumiwe kwesinye isikhathi uyamthola khuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo councilor nje wakuthiwa ku-ward 20 ukhansela wakhona akabe nguye okhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma uAngiston Sibanda ngiyabonga okhulumayo uThulani Ndlovu inkayi nesikhubukhulu
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani kwangapho njani bonke mthokazi omuhle mthokazi okucelekileyo siva mthokazi mina lapha ndisiqongoselwe kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi iland delivery ikhanya iland delivery ikhanya vele ama-charges awo akusicreate anganawaqedakala ukuthi aphuma njani izitendi zisaphuma sozifihliwe njengendaweni ze-Victoria Falls lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakuchajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukuze ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabiabalengenazimali ezizwa bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhadalele so bengicela ukuthi sikwanise ukuthi balungise kwamasinya intozono ezizinga-afekthi abantu abaningi siyabonga Studio 7 yabingelela yimi ufanele ipofo vele igolitshena komloyiswa khonakale zitolo ngicathisa abantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengoba ngisobhuli tshintshalela abantu batshintshe bantu izimbabwe sifile lokhu befika berocha abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebavotisisa ukuthi bavotele zanu izinto zidulile khombulana ezibhedlela kula mithi emaklinika bompilo akulaungagulwe admitwe esibhedlela kula mithi ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi nakulokhu besenzela ukuthi ikholwe lithi
Hello Studio 7, hello Studio 7. Ake ngibize abahlazi ezombusazwe. Kungani South Africa ngaze yenze xenophobia? Sozuza amazwe seNtshonalanga, Britain nabo-America besithi human rights abuse. Kungani? Ngicela abahlazi ezombusazwe ukuthi ke bengichazisele ukuthi South Africa ngaze yenze xenophobia abayikhondemi. Yabona.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, udaba lokuthi owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugengqula impumela yokhetho olwedluleyo izamgwenxa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Sixoxelo landela izombusazo weleMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba Gandhi nabalaleli njani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-democracy ezamepheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-democracy kakhulu ukuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty Kitton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi, sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nokuthi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama-Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi likaDonald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba seNorton edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mutami utamba amanga. Izakhamizi selokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.